sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 12 kuLwezi 2021 igama nguNtungamile Nkomo nazi ezihamba phambili kubotshwe amalunga ePhalamende amabili awe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora abalisa uSenator Khalipane Phukeni lo Senator Chief Ndlovu kanye lamanye amalunga ebandla amahlanu. Izigaba zemathebelelendi zilakho ukulahlekelwa izabelo zabameli bePhalamende ama-constituencies ngenxa yenani eliphansi kakhulu elabantu abakuluhlu lwabavotayo. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors linqotshwe ngele South Africa emdlalweni weGroup G World Cup qualifier izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 izolo, kodwa luthi kutholakale abangamashumi phose amathathu 27 belomkhuhlane lo. Abalitshumi lanye babantu laba ngabafundi bezikolo ezijiyeneyo emaSwingo kanye laseMashonaland West. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,124. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane eziphezu kancane kweziyisishiyangalombili 8,341. Kubotshwe amalunga edale lesenethi awebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora athi uSenator Khalipane Phukeni lo Senator Chief Ndlovu izolo. Ababili laba babotshwe ngesikhathi besemhlanganweni wokukhuthaza uZulu wesigaba seJotsholo eMathebeleleni North ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. UPhukeni lo Ndlovu babikwa bebotshwe ndawonye lamanye amalunga ebandla amahlanu. Ibandla leMDCT likusolile kakhulu lokhu lisithi kumele abantu laba bakhululwe. Ujonga kaNdemiri weStudio 7 uxoxele umnumzana Phukeni yesestokisini wamchasisela ngokwenzakeleyo.
Mazi ukufika amapolisa manje bephethe isibhamu ngemastern grenade. Manje abantu basebephakama bephethe bayabaleka ngathi hayi abaleki ngoba mbona ukuthi kungahlekwenzeka inhlekelele. Amaphosa ngazintroduce hayi mina ngumfanitsha waphukeni manini sikhulume abantu bathandaze sibone ukuthi asizakala kanjani. Hayi ngase ngathelwa ukuthi yabotshwa bangafuni bazosebenzisa udlami adaliwa angize ngiyazintroduca mhloni hanti abona ngiyazama ukuthi sibone ukuthi asizakala kanjani.
Umnumzana Khalipane Phukeni ngusenetha webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ubexoxa leStudio 7 esesitokisini eJotsholo. UMonzora yena ubikwa ubekhona laye kulomhlangano kodwa kabotshwanga. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Izigaba zemathebelelendi zilakho ukulahlekelwa izabelo zabameli bePhalamende ama-constituencies ngenxa yenani eliphansi kakhulu labantu abakuluhlu lwabavotayo phansi wohlelo lwe-delimitation kulezi zigaba. Isabelo sinye simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababhalisele ukuvota. Nxa isabelo silabantu abaphansi kwenani leli siyadilizwa sixhunyaniswe lesingumakhelwane. Isigaba sakoBulawayo sona esilizabelo esilichumi lambili isikhangelelwe ukulahlekelwa ngama constituencies amabili kumbe amathathu. Kutsho isikhulumeli sebandla leMDC Alliance koBulawayo umnumzana Sithan Chirotsa kungxoxo ayenze lo Chris Gande weStudio 7.
Sibe lomhlangano labantu bezekhi lapho esakhuthazwa khona ngumama uKhube uMrs Khube osebenzele ezekhi esitshela ukuthi inani labantu abarejista enjube emagwegwe lephumula liphansi kakhulu njalo ukuthi uBulawayo ulakho ukuhluthunelwa ama-constituency amabili umbeni amathathu delimitation exercise. Ngingathi ukuthi inyanga ezintathu ezine ezidlulileyo besincedisa nge-transport ukuthi abantu behambe ezek be-register ukuvota. Njalo sikhuthaza ukuthi abantu behambe be-register ukuvota especially laba abantu abatsha ngoba yibo phela abadinga impilo, yibo abantu abadinga amathuba kakhulu ukwedlula thina sesilunguza phela khona ngale osokuhambe abantu abaningi. Ngingathi ukuthi ngo-December izekhi iyabe ihambe ezindaweni kuma-districts. Lokhu bakwenza ngoba kube lo mkhosi ukuthi izekhi kayihambeli bantu njalo ukuthi kuyadula kakhulu ukuthi abantu begade izimoto besiya ezekhi.
Siyabona ukubana njengebandla like lakhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani kathesi ngendaba yokubhalisela ukuvota?
Into efuniyo lapha yikuthi umthwakazi athathelwe kumbe ahluthunelwe ama-seat. Ngakho ke izimoto esezilazo kathesi ngibona sezifika kubo 25 amakhombi esiwasebenzisayo ukuncedisa uZulu ukuthi ahambe ezeki ayoregister ukuyavota. Into le iqakathekile ngoba thina into esingayifuniyo ukuthi umthwakazi ahluthunelwe ama-seat yilaba abahlale bamba zonke.
Njengebandla kuyini elikwenzayo ukukhankasa phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023 njengoba sisizwa kuthiwa lama-by elections lawo alakho ukwenziwa kusukana ezilandelayo?
Amalungiselelo silawo sibili, akhona amalungiselelo kodwa bengicela ukutshela Chris ukuthi ihungahungela ibambileyo yikuthi ukhetho alisoke lube khona ngoba umnankagu ufuna ukuthi ayenze i-GNU labomonsora. Ilihungahungela ikhona iqinisa langikhona asikalibambi njalo lelokhu ngahunga lisoze liphazamise inhlelo zethu ngoba phela kukhanya kusobala ukuthi izani iyesaba ukuthi ihambe kukhetho ngoba esaba ukuthi umongameli uNelson Chamisa ebandla lakhe bazanqoba. Ungananzelela into ekhona eyokukhitshwa okwama MP kudalela ephalamende ibiyindlela eyokuthi ephalamende kungena abantu abawelana lomonzura kusenzelwa khona ukuthi kube le-GNU yomnankagwa kuphela. I-GNU leyo ayisoke iphumelele nxa parliament ilabantu abangwelani lo monzora. So lelo hungahunga libambile kodwa alisoze liphambanise inhlelo zethu.
Umnumzana Sithan Chirotsa isikhulumeli se-MDC Alliance koBulawayo. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa asethule imbiko ehlukeneyo ngembali kamnumzana Frederick de Klerk yena obhubhe izolo ngemva kokukhulelwa ngomkhuhlane wemvukuzane. UDe Klerk ufese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lanhlanu 85. UDe Klerk waba ngumongameli wokugcina owayephethe uhulumende wabamhlophe owawulobandlululo i-apartheid ophele ngo-1994. Ibandla elibusayo ele-ANC lethule amazwi enduduzo lisithi umufi wadlala indima enkulu ekuqedeni ukuncindezelwa kwabensundu kwele-South Africa. Abibandla leyinkata Freedom Party labenhlanganiso yeMandela Foundation labo bamncomile ngokuphathisa ukuqeda umbuso wobandlululo ngokucanda indlela yokuthi umuyi umnumzana Nelson Mandela athathe intambo zombuso ephuma entolongweni ngemva kweminyaka engamashumi amabili lasikhombisa. Kodwa ibandla elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele Economic Freedom Fighters lisole kakhulu uDe Klerk lisithi ube ngumbulali olegazi labantu abansundu esandleni zakhe oze wafa esala ukuthi umbuso wakhe wawumubi. Lanxa nje imuli kaDe Klerk yethule ividiyo yakhe exolisa nge-apartheid izolo. I-EFF ithi uDe Klerk kamelanga aphiwe inhlonipho kumbali yokwakhiwa kweSouth Africa, kanti njalo uhulumende kamelanga aphathise ngemali emngcwabeni wakhe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzonkomo.
Kwafa abantu abaningi kakhulu ngaphansi kambuso kaDe Klerk. Kunesigabeko nje esenzeka la eGauteng eVereeniging eBoipatong lapho kwafa khona izinkumbi zabantu. Kube khona futhi ukubulawa kwabantu okwakusenzeka ezitimeleni okwavela muva ukuthi kwakuyisandla sesithathu. Lento kuchaza kube sengathi ANC ne-IFP kodwa kwavela ukuthi kwakunesandla sesithathu sasingesawo amabhunu ngaphansi kolawulo lwakhe uDe Klerk. Ngakho-ke abantu ikakhulukazi indle emnyama lapha eSouth Africa ngicabanga nje ukuthi kubona abagqize qhakala ngokufa kwaDe Klerk. Yilokhu ngathi bangaselebrate ukuthi uhambile umbulali. Indle emhlophe nayo yayivele ihlukane phakathi uDe Klerk kubantu abamhlophe kukhona abambona njengomsindisi ngoba isimo sase sisiba sibi kakhulu sesilimaza kakhulu osomabhizinisi. Kwaba khona ingcindezi abayifaka kuDe Klerk ababevele sebeyifakile kuNationalist Party okuyikhona okwaholela ukuthi uDe Klerk aze awuthathe intambo zombuso kuPW Board ngo-89. Ngiyacabanga ukuthi kulabo kubo bazibona belahlekelwe liqhawe, bazibona belahlekelwe yindoda sibindi ngoba kwakungelula lokhu akwenzayo uDe Klerk ukuvula imlomo zonke izinhlangano ezazivala umlomo ngaleso sikhathi. Kodwa futhi kuyo indle emhlophe sizakhumbula ukuthi kukhona ababengahambisani nakho konke lokhu uDe Klerk ayekwenza ukuletha inguquko ezaholela kukhetho lokuqala. Sizakhumbula ukuthi kwakukhona amaqembu amanye abelungu iConservative Party eyayiphetho laphana Andrew Strinach, kube khona iBurumaha kaTere Blanche. UTere Blanche yilaba sizakhumbula ngengxoxo zeCodesa abagasela lapha engxoxweni eTempton Park. Ngiyacabanga ke ukuthi kulabo namanye nje amabhuni amaningi emaplazini namanje sisababona ukuthi abakaguquki, abakemukeli isimo lesesikhona. Mhlawumbe nje nabo kungabe kubajabulisile ukuthi wafa lomuntu osilethe inguquko esasingayifuni.
Amanye amazwe akuzwekazi le-Afrika kumbe singathi iSADC ayimbona engumuntu onjani, uzachiya imbali enjani.
I-apartheid ingumbuso yahlukumeza amazwe amaningi kakhulu. Yayikwazi ukungena emazweni amaningi e-Afrika lapho kwakubhace khona i-ANC ne-PAC ifike izenzele umathanda nje ize ibulale nezizalwana zakulawo mazwe iphume ihambe iphinde futhi iphazamise kwezo umnotho emazweni amaningi la ikakhulukazi ngomakhelwane kusada. Ingathi abaholi uma kade besaphila ikakhulukazi abaholi abafana nomabhuto sesesekho, amaholi abafana noKhamuzu Banda, ngoba siyakwazi ukuthi babedla mgano munye nombuso wobandlululo eSouth Africa. Kodwa nje emazweni amaningi la ayelwa encedisana nemibutho eyayisilwa nobandlululo ngaphakathi eSouth Africa akazi ukukhumbuleka njengeqhawe, uzakhumbuleka nje njengalo baholi ababefana mhlawumbe lapha singathi nabo Ian Smith ukuthi babengabaholi nje ababengabacindezeli abebengafuni umuntu omnyama ukuthi asimame azivuse aziphathe naye.
Umnumzana Zenzonkomo yingcwethi kwezombusazwe. selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi izisebenzi zikahulumende zizabhatalwa amabhonasi azo ngedola lemelika lonyaka. Izim Life ithi amagqwetha alwela amalungelo asephe amapolisa insuku eziyisikhombisa ukuthi aveze amagama amapolisa aphatheka ekutshayweni lekubotshweni kwabafundi beGokomere High School emaSwingo. Isayithi yona ithi kulabasekeli bezanuPF abahluthunele abaphila ngokuthengisa indawo zokusebenzela enzikini yakobulawayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani, salubonani kustudio 7. Linjani lonke badala bami, linjani lonke basakazi beStudio 7 lonke. Hayi, mina ngiyaphila. Mina ngikhulumayo ngotrust wakon demand, trust wakon demand. Ngibingelela bonke abangaziyo ekhaya eMbembiswana, eMbembesi. Ngibingelela bonke 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 abangaziyo ngithi linjani, linjani khona ngapho. Mina ngikhuluma ngiseGoli. Ndili njani, sekulinywa yini ekhaya, izulu selisina ngapha, selisina
njani kustudio 7? Njani kustudio 7? Ngikhuluma ngisebhinga lapha, lapha ebhinga isithwele nzima njani, akulaziborani isithwele nzima, siyahlupheka abasicabangi vele, kumbe bathi sizinyamazana yebhinga. Kulabantu boyebhinga, kulabantu abasizame khona ngale phezulu eHarare besifakele isiborani. Bantu siyafa ngokuma lapha ebhinga, ebhingela usulu. Umumbu siyalima sokapho besirobhe cotton, silime besirobhe besithengele ngemali encane, sithwele nzima bantu benkosi.
Bengalele kustudio 7 nabalaleli. Olibingelelayo inzalo yasemathebeleleni South, kodwa mbingelela ngiseGoli angabalekela khona ngoba sekulobunzima eZimbabwe. Ngase ngicabanga ukuthi okungcono ngibaleke ngizodinga idlelo eliluhlaza ngaphe South Africa. Ngithi ngithatha leli thuba nje ngibonge iMthakazi Republic Party. iMthakazi Republic Party ikhanya ivuka inomfutho omkhulu kakhulu ngemva kokuthi imother party yethu eyizaphu yakholapsa. Ithe ikholapsile ethanjeni noma ngithe emgogodleni wezaphu, kwaphuma ibandla le-MRP elivibrant elinabantu abakhaliphileyo. Ngithi ngithathe leli thuba nje ngithi hawu, phambili MRP, phambili. Thina si-MRP silwela inkululeko yamaNdebele, silwela inkululeko kaMthakazi. Asilweli iZimbabwe, silwela inkululeko kaMthakazi. Esikufunayo ngumthwakazi. Engithanda ukunxusa wonke umuntu oyinzalo yaseMathebeleland, Mathebeleland South, Mathebeleland North, Manicaland, bakithi asiphakameni ngobuningi, asiphakameni sihlobo zami.
Kanjani egwamba mokutini ngwenya edaluka usayiriki laphana empuweni oyindebele bumziwa linjani khona ngabuyikhese matopo bulawayo wanke wanke kulobo sathembi laphana sathembi labona thembi singene yonke indawo obulawayo anyalithanda abantwana bakababa imumuveni ngwenya.
Sanibonani, sanibonani obingelelayo kustudio 7 ngifiselani sibanda seGoli ngizala kumadlambuzi Plumtree. Ngithanda ukukhuluma ngakho nanku ngokubuze yize abanye abafowethu bakubona ngenye indlela bathi kona i-tribalist, kodwa ke ngifuna ukuthi kathi ake sibhekisenini amehlo sonke siyisizwe sakwaMthakazi, sibhekeni iqembu lebhola elidlalayo njengamanje lidlala ne-South Africa, bangaki abakhethiwe abakwaMthakazi eqenjini lesizwe. bese ngithi kulabo abantu abathi bona umqondisi neMRP ine tribalist ngithi akubuke nje iqembu lebhola uzothi kona hayi ngokubana abantwana bakwamthakazi abafuna ukudlala ibhola kumbe abanatha akuna talent ngombuzo emba engibashiya nawo kodwa mina iansa enginayo ukuthi i tribalist liyana evela lapha and i tribalist liyana ebonisa ukuthi kona umthakazi vele angeke ukhethe ukuthi udlalele iZimbabwe ngokubana engasuka seZimbabwe ifike kuba abantwana bakwamthwazi bengabaseZimbabwe kanti bezokhetha nakhona bebafake bedlale iqembu leHighlanders manje ngakulo uzothola kungasena nabantwana basesintini sokugcina abantwana basesihloneni kulo kakhulu why because of akunandlela yokubadevelopa ngokwezibongo bese bancane bahle bavele bacindezwe and leyo into eyiqiniso ngokubana siyisizwe sikamthakazi ibhola siyalithanda ungabuka ngesikhathi sengisakusadlala umadinda siyalena emuva nabo Peter iHighlanders yayikhipha ama-players amahle ayidlala kodwa manje ngeke isakhipha ngoba ama-talent lana ahlabulawa esesemancane ngenxa yezibongo utholeke ku-Highlanders okugcwele ama-players esesishoneni uma sekubizwa esquadini sebebiza ngokwezibongo zabo
Salubonani balaleli bakastudio 7 labasebenza kustudio 7 mina endibingelelayo ngisemaphisi ngiyesaba lokuqamba ibizo lami ngoba nduze lomgodi wafakwa abantu lapha ebhalapha so lapha asile sikhalazo esikhulu kakhulu singabalimi bakithi khathe sizulu nanti liyathwala amabele kavunwa ngikhombani kuloko ukuthi kuya kusasa amabele thaza zachithe kanti thina futhi sisebenzela uhulumeni thina kasitholi lutho babathatha amabele besiyathengisa emazweni bethola izimali zabo abazifaka emabhenki nxa siyizisebenzi zabo ngabasihloniwe lathi babona ukuthi siyabasebenzela sizafika isikhathi sokuthi lathi unkulunkulu asikhulule kubasebenzeleyo siyacela sibili ukuthi la nxa kunganethwa amabele la achitheke ngomnyaka ozayo vele bangasitsheli ngomthini ungangcono basitsheli ukuthi kabafuni ukuze sibekwazi esikwenza
kustudio 7 ndivuka njani yeyi siyabonga ukusethulela indaba ezimnandi yeyi siyakhala endaweni yakithi yasenkaya yeyi hayi ihulumende leyi yayisiphathi kahle lo mgwaqo wethu vela ukho kahle kusukela lokhu bethatha umbuso vele labanje umgwaqo wethu lokufile eyithanda ukubingelela nje abanye nje izihlobo abangaziyo khona le gayi endaweni yakwesivala
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Associated Press ithi umholi webutho kweleSudan uGeneral Abdel Fattah Burhan usezikhethile njalo ukuba ngomkhokheli welizwe ngemva kokugenqula uhulumende kumaviki asanda kwedlula. I-Voice of America ibika ukuba izizukulwana zabantu abadabuka kwele Namibia ezihlala kwele Botswana zithi zifuna ukuhlawulwa ngele Germany phezu kokubulawa kwabokhokho bazo ngamajelimana kumbuqazo we-genocide owenzakala e-Namibia kuminyaka elikhulu edluleyo. Singene kudaba lwemelika. Owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump izolo ucele inkantolo ukuthi ivimbe ukwethulwa kwamaphepha aveza okwakusenzeka kuhulumende wakhe namuhla ephiwe ikomiti ephenya udlakela olwadalwa ngabasekeli bakhe ephalamende ngosibandlela. Omunye umthethwandaba ulahle udaba lukaTrump ngolwesibili wathi amaphepha la kumele aphiwe ikomiti le namuhla. Usizamile njalo kwezinye inkantolo ukuvala lolu daba uTrump esithi amaphepha la kumele engavezwa ngoba yena njengomuntu owaba ngumongameli evikelekile phansi kwalokhu okuthiwa yi-executive privilege ngesiNgisi. Kepha uhulumende kamongameli Joe Biden uthi akula executive privilege ekhona njalo uthi uzawaveza lawa maphepha. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uTrump aye emthethwandaba ngokuba kunengi afuna ukuthi akuvimbele nxa sikhangela ukuthi kungaphumi. Kuyabonakala ngalesiya sikhathi ukuthi waba lalokho lechaza libambayo ekuthini kuze kube lokuhlaselwa kweCongress. Kanti ke vele singakhohle ukuthi uTrump yilokhu okuthiwa ngesiNgisi litigious. Ungumuntu othanda ukuya emthethwandaba vele. Akhangela imbali yakhe ungumuntu othi njalo nje ukubophisana uyakuthanda.
Umthethwandaba ubona uluphatha njani loludaba?
Umthetho into ozabuyikhangela kakhulu yikuthi ikambe ukukhitshwa kwama-documents lawa kwama-records kumlimaza okungakanani uTrump kumbe njalo kuncedisa okungakanani ukuba iCongress yenze lokho efanele ukwenze i-oversight ngokuphathelene lamandla waphiwe yi-Constitution ye-America. Ngokubona kwami ngibona angeke aliwine aphumelele kulokho azama ukuthi akuvimbele amandla ngase eceleni le Congress ukuthi iphumelele kulokho ekufunayo.
Sibone i-committee yeparlamente ephenya udaba lodlakela lolu ivisa ababe yiziphatha amandla kuhulumende kaTrump abalitshumi ukuthi baze kuma phambi kwayo bephe ubufakazi, kodwa sesike sabona abanye bebizwa kodwa besala. Laba sizabona behamba yini kule komiti?
Baza qhubeka besala kakhulu ngokuba kula lokho okuthiwa yibase ye political party. Nxa uyi Republican uya aphila kakhulu uyenza izinto lezi ezizakwenza ukuthi labo abasesandleni sokudla kakhulu okuthiwa yi right ku politics bakuthande. Singakhohle ukuthi abantu bazafuna ukuba ngama candidates nje ngo-2022 lo ozayo, abanye njalo bazafuna ukuthi basale belokhe bese zincwadi nezinhle zika Trump lokhe namandla. Kanti ke lanxa engasozangene ngo-2024 labo abamthandayo babe belamandla ukuthi bangakuvimbela ukuthi ube yi-candidate kumbe ukuthi uthathe isihlalo thizeni kusuka phansi uzuyefika khona le ku-national government. Ngakho abaza kwala vele abanye ukuze babe sezincwadini ezinhle zika-Trump, babe sezincwadini ezinhle zama-Republicans.
Umnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe. Siziqibe ngezemidlalo. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors linqotshwe ngele South Africa nge-1-0 emdlalweni weGroup G World Cup qualifier izolo. IGhana ibe ngotshikilo bhanqa 1-1 le-Ethiopia. Ele Zimbabwe lizadlala lele Ethiopia emdlalweni walo olandelayo, kuthi ele Ghana lidibane lele South Africa lona elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kulesi spaya njalo likhokhela nge-3 points. IZimbabwe yiyo esemsileni ilomklomelo owodwa kuphela. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshwe amalunga ePhalamende aweMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, uSeneta Kalipani Pugeni loSeneta Chief Ndlovu izolo. Izigaba zemathebelelendi zilakho ukulahlekelwa izabelo zabameli bePhalamende ama-constituencies ngenxa yenani eliphansi kakhulu labantu abakuluhlu lwabavotayo. Iqembu leZimbabwe Warriors linqotshwe ngeleSouth Africa nge-1-0 emdlalweni weGroup G World Cup qualifier izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungami Linkomo.